Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bonke basakazi abahle, basakazi be-Studio 7. Hayi, siyabonga kakhulu ke umsebenzi wenu elusebenzayo. Muhle sikakhulu, ubalulekile. Khuluma ngiseGoli la eJohannesburg eSouth Africa. Kodwa ke into enganiyachaya kakhulu ebantwini yile okulokhu kuvalwa amabhoda. Njengoba kuvalwa amabhoda, kuvale lezi izinto, amabhawa livalile, labantu abasakwanza ukuthenga kahle utshwala ema-bookstore nokuhamba, lilokhu livalile right through. And isikhathi livalile, isikhathi liwisa umnotho weZimbabwe more. Angani liyake lifunde kwamanye amazwe libone ukuthi avalile kodwa alezinye ingxenye azivulayo ukuthi kungene umnotho kancane. Manje linamali ivala libuye futhi liyayibona iZimbabwe vele lizwe elihluphekelayo elikhasa ngamadolo phansi. Enye into ebalulekileyo nje ngithanda ukuthi angani kwenzeka umnankagwe lo eke thathwe siye esibhedlela esikhulu parananyata eke echeck ingqondo ukuthi ziyasebenza na ingqondo zakhe lezikagawule noma hhayi azisebenzi out of mind. Impilo yakhe naleyo kubulala abantu angeke iyeke ande vele sathe sabona kuthunyezile ukuthi esekhipha umngabe ngodlame ezongena futhi yena ngani kwangena omunye umuntu owayengabulala abantu ngani kwabengcono. Siyabonga.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye nani basakazi. Hayi ke ngu-Anton Mkhontwana lapha Plum Trim Points ebengukhangela kakhulu elizweni lethu ngokhulumende wethu. Wayeyikhuluma nje indaba ye-COVID kodwa kayinakanga. Into engekhoyo nje ukuyinakile ngoba ungakhangela izikolo zethu abantwana ngendlela abagcwele ngakhona nangendlela abanyathana ngakhona eklasini. Kakula testing uma bengena ukuthi behlolwe, kakula even i-sanitizer, kakula bangena nje noma kanjani. Abanye kabalawo la ama-mask. Kusho ukuthi mayethi khona ama-teachers ehlatshiwe labanye abafundi bahle ubale izikolo ezisemadorobheni. Nisemaphandleni ngapha hayi kutsho ukuthi vele sesiyinyamazana kasisibo bantu eZimbabwe. Noma bekhuluma ngokuhlatshwa konke lokhu thina ngapha emaphandleni hayi kasikwazi. Sikuzwa ukuthi abantu bahlatshiwa bangaka, abantu bayalokuhlatshwa ukuthi yibapha bayalokuhlatshwa thina singazibone lalowo muntu uyasihlaba kasikwazi ngoba labantu bethu baphongunyathela phela ezikolweni labo kabahlatshwanga kabavikelekanga namatitshala kabavikelekanga. So angazi ukuthi uyabezama ukuqamba amanga kubani uhulumende wethu ngoba ngamanga lawa bekhulunywa ukuthi ezikolweni fikele ngamanga luhlaza. Hayi, ngiyabonga.
Salubonani ku-Studio 7 emsakazweni wemande wesindebeleni. Igama ngu-Richard Sibanda ngolwaseBotswana kulapho engisabalaza ngikhona. Bengithanda ukubingelela uzulu wakithi esindebeleni kugoqela nje yonke indawo. Abalaleli bonke lani bakaStudio 7 elisibikela izindaba ezimnandi imihla yonke elisemsebenzini omuhle kangaka. Ngiyaxolisa ukurekhoda mhlawumbe kuba mudembijana kungokokuqala ngikhuluma kulo msakazi omuhle. Bengithanda ukukhuthaza uzulu wakithi umthwakazi ukuthi azame ukubambana siwasebenzisane babe bamunye bengakhethani loba bengabandlululani kodwa sibabe munye bezazi ukuthi bona ngabesizwe sikamthwakazi bebambisana zonke izikhathi. Aluba baya ngokufisa kwami bamise ukubumba amaqembuqembu loba amaphatiphati amaningi kodwa babambisane bakhangele iphati elimvelaphi lele kusasa labe liqhakazekileyo iphati ezabanikeza ukuphumula loba ukuphila. Bazame ukumisa la maphati abuye batshela ngegugurawundi bathunuka izilonda ezikade zaphola bona bakhangele le kusasa eliqhakazekileyo ukuze phela kuvuke isizwe sikamthwakazi lezi nganda lapho zingena esikolo ziphumele mphumela. Khathesi ungakhangela esizweni sikamthwakazi kulapho kulomnotho wonke kodwa umnotho lo kawusebenzela umthwakazi usetshe usebenzela abantu nje kuphela. Nxa kuthi kuyakhulunywa bona thina siyethuselwa kuphela ngabantu abazenzela umathanda sizo sokuthi lati singumthakazi sibe lekusasa liqhaze leyo sihambe emathareni abukeka sibe lamagesi sibe lento yonke lati kubonelwe kithi phela kumthakazi sibe labameli abaqotho hayi ukuthi kusasa uzabona sokulenye iparty kusisa kulenye iparty ngingathi ukuthi umbe ngiyacabanisa loba njani ngibonge kakhulu abalaleli bonke nje indawo ngendawo
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001 202 465 0318.